Ngiyasho ngithi abantu abalawula amaphemithi sokunzima ngoba singananzelela ukuthi isikhathi seselulwe kangaki ngawo la amaphemithi. Siyabona ukuthi okwamanje kusho ukuthi lesi sikhathi esibekiweyo sesinge sokugcina mpela, akubonakali ukuthi kuzaphinda kwelulwe futhi. Ngakho abantu sebephila ngabuhlungu ngoba ungacabanga ukuthi abantu abalamaphemithi lawa ikakhulu ngabantu abasebenzayo, ngabantu abalamabhizinisi, ngabantu akade befunda. So nxa amaphemithi la iphelelwa yisikhathi kusho ukuthi laba bantu kuphela imisebenzi, kuvalwa amabhizinisi, labafundayo kuba nzima ukuthi bazofunda ngani. Ngakho kuyinto enzima kakhulu eyenza abantu bahlale bengazi lokuthi benzeni. Kule ndlela yokuthi sithi abantu bazothi babuyele ekhaya, kodwa lakhona balutshwani abantu esesibazwile abathi bafuna ukubuyela ekhaya laba phethe la amaphemithi. Kanti abantu abaningi abathi bafuna ukubuyela ekhaya ngabavele bengela lutho. Laba abaphethe la amaphemithi ababaningi abathi bafuna ukubuyela ekhaya ngoba khumbula ukuthi laba abantu basasebenza la. Njengoba amaphemithi angakapi isikhathi sakhona sisaselwe izinyanga ezine nje, basasebenza, basasele amabhizinisi wabo, abasafunda laba amaphemithi la abavumela ukufunda. So kunzima ukuthi bengathi hayi sebethwala imithwalo bebuyela ekhaya ngoba basalindile ukuthi leso sikhathi sifike. Kodwa nxa sifika leso sikhathi kungela nto eyenziwayo, khanye iningi lizakhetha khona ukuthi libuyele ekhaya. Kodwa kuzabanzima futhi lokubuyela ekhaya ngoba obazabuyela ekhaya abantu befike benzeni. Yikho lokho ekusase yinkinga kakhulu ukuthi abantu bazobuyela ekhaya befike benzeni. Yebo, ukubuyela ekhaya abantu bayafisa, kodwa kuphinde kube lokwesaba ukuthi bazafika ekhaya benzeni. Lokho kwakude kubaxotshe ekhaya ukuthi baze bazofika kwele South Africa bathola amaphemithi. Sokulungile yini?
Sizimzwile uhulumende enxusa abantu njalo ebathembisa ukuthi uzabaphathisa abavela khona ngapho eSouth Africa. Bakhona yini elibazwayo besithi abamthembi uhulumende?
Msakazi, ukuthi abantu beZimbabwe bathembe uhulumende waseZimbabwe kuyinto echelele kakhulu. Kunzima kakhulu ukuthi izizalo zeZimbabwe zimthembe uhulumende waseZimbabwe ngezizathu ezithile. Yebo, simzwile uhulumende memezela ukuthi laba abaphelelwa ngamaphemithi abalama-ZEP uhulumende uzozenza imizamo yokuthi bathwalwe basuswe eSouth Africa bebuyele ekhaya. Nalaba abalezimpahla zabo ezilapha angeke basabhadala lokho okubhadalwayo ebhoda nxa bedlula le mpahla zabo. Konke lokho sikuzwile, kodwa asithembi ukuthi uhulumende uzakwenza khona lokho ngoba abantu abalama-ZEP sibala abantu abaningi kakhulu abadlula i-150,000. So nxa kungathiwa bonke la bantu babuyele ekhaya, kunzima ukuthemba ukuthi uhulumende uzobathwala ngoba noma nje ucabanga ukuthi uzosebenzisa yiphi indlela yokubathwala. Uzobathwala ngani? Ngesitimela? Uzobathwala ngamabhasi? Kumbe bazothwalwa ngani? Njalo abantu abadinga usizo kakhulu futhi ngabantu abangela maphemithi, abangela lutho, abangela maphepha lapha. So nxa uhulumende ethi yena uzabheka kakhulu abantu laba abalama-ZEP, kuthiwani ngalaba abangala lutho, labo abadinga ukubuyela ekhaya? Kunzima futhi lokuthemba uhulumende kuba uhulumende uthi khona uzabathwala abantu laba abaphelwa ngamaphemithi abase eZimbabwe, kube khona kumbe imisebenzi kumba afika benzele khona ukuthi bakwazi ukuqhubeka nempilo khona ngale kube kuyezwakala. Manje asikwazi ukuthi nxa esithwala uhulumende esibisele eZimbabwe, usibisela sifike senzeni? Usifika sifake kungaphi? Siqhubeke njani ngokuphila? Ulenhlelo yini ezibekiweyo ezibekele ukuthi nxa sifika khona le kube lula ukuphila eZimbabwe, sithole imisebenzi, sikwazi ukuthi siphilise izimbo njengokade senza silapha eSouth Africa?